Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 4 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi ababulewe ligcikwane le coronavirus izolo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu.
Lokho kusenza lathi kusinike ukukhudumala ukuthi umhlaba kawusikhohlwanga ngalokhu esikwenziwa nguhulumeni kaEmmerson Mnangagwa.
Obethunjiwe ngeviki edluleyo ngolwesine kobulawayo watholakala echayiwe walimala kakubi ngomgqibelo uTawanda Mujehiwa uzahanjiswa emthethwandaba lamhlanje owanquma ukuba kumele avezwe ngabamthumbileyo kungakedluli amalanga amathathu.
Isimo atholakale esisosona kuyadanisa uchawa kungani umuntu obulala inyoka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi ababulewe ligcikwane le coronavirus izolo, njalo lwabika ukuba inani laba le gcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane ezine 4075. Kubikwa kubhubhe abesifazane abane labesilisa abane eHarare, kuthi oyedwa obhubhileyo owesilisa udabuka esigabeni seMashonaland West. Lo yedwa owesilisa njalo odabuka esigabeni seMatabeleland South ngomunye njalo laye obhubhileyo. IHarare yiyo esikhokhela ngasebe bhubhile abangamachumi amathathu lasithoba munwe munye 39 kulandele kobulawayo okulaba ngamachumi amabili 20. IHarare iyakhokhela njalo kunani labantu abalegcikwane leli asebe inkulungwane eyodwa lamakhulu amahlanu 1584. Kulandele kobulawayo okulaba fika phose inkulungwane eyodwa 996.
Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection. Kuliviki sixoxa labasakhulayo ukuzwa imibono yabo ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sathinta njalo udaba lomumo oselizweni kwezombusazwe. Mthokazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo D-Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Hobe ku-Studio 7.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu. UMalema uthembise ukuvimba iziphathamandla zesigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa ekuqhubeni umsebenzi wazo nxa ilizwe leZimbabwe lingaqhubeka lisephula ilungelo likaZulu. Umnotho weZimbabwe ugcile ekuthengiselaneni lele South Africa okungabangela umonakalo nxa isigodlo seZimbabwe singamiswa umsebenzi. Lokhu kuza ngesikhathi umkhankaso wenkundla zokuxhumana ebulenjini be-internet okuveza ukunganakakelwa kwabantu beZimbabwe nguhulumende othiwa hashtag Zimbabwean Lives Matter osulumathe phose umhlaba wonke. Sixoxele nobhala jikelele webandla le-Communist Party of Zimbabwe umnumzana Ngqabutho Mabhena ongumkhokheli njalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwean Community in South Africa, othi bayamukela umkhankaso lo.
lokho kusenza lathi kusinike ukukhudumala ukuthi umhlaba kawusikhohlwanga ngalokho esikwenziwa nguhulumeni kaEmerson Mnangagwa. Kanti futhi okunye kumele sikuchasise ukuthi umbhikisho obewukhona ube yimpumelelo enhle kakhulu. Impumela yawo iyilokhu ukuthi noma abaqoqayo kumbade beqoqa lombhikisho, umbhikisho kade bethe bona abantu bahlangane endaweni lapha abahlala khona babe ngamaxuku amalutshwana ukuthi batshengise ukuthi kabahambisani lalokhu esibiza sithi corruption, ukungahlanganeli kwabo kwenziwa ukuthi uhulumeni uhulumende uthumele ibutho lamapolisa. Khona lokho kodwa kuyimpumelelo ngoba uhulumeni uthethe imali eningi wayifaka ebuthweni laseZimbabwe lemapoliseni ukuthi bagcwale indawana yonke ukwenzela ukuthi abantu bengatshengiseli. Abantu bagcine sebezidlalela emakhaya, abantu bangahambi bayakulwa lamasotsha njengalokho esakubonayo kungenwa ezitolo abantu belutha bethatha impahle zezitolo. Khathesi awuzange kwenzakale lokho, impumelelo enhle kakhulu. Kusifundisa khona ukuyana uGandhi waseIndia lapho ayekhuluma khona ngombhikisho okuthula abantu bethule.
Ngokubona kwakho kungancedane lokhu? Siyabona ukubana ukutshengisela kwehlule khona lokhu abafuna ukukwenza ku-internet kungaphathisani vele?
Sisiya phambili, sifisa ukuthi lo mkhankaso uqhubekele phambili, umhlaba wazi ukuthi uhulumeni waseZimbabwe akavumeli ukuthi izalwane zaseZimbabwe zibe lelungelo lokukhuluma. Sibona futhi lokhu eqhubeka elanda labo ababesenza ikakhulu ama-mask abhalwe ZANU PF must go, bebalanda ezindlini belanda ama journalist. Siyakugxeka kakhulu. Yikho ke sifuna umhlaba wonke ukubona ukuthi lokho kwenziwa nguhulumeni ongalandeli amalungelo abantu, ongafuni ukuthi aphikiswe intando kayiphikiswa. Yikho sithina sithi abasebenzi izalwane zonke zaseZimbabwe, abantu abahlala emakhaya, izakhamuzi zemakhaya, umhlaba wonke kawuzame ngendlela zawo zonke, umbabantu kabazame indlela yabo yonke ukuthi babambane babonise ukuthi thina njengezalwane zaseZimbabwe uhulumeni wethu akasiphathanga ngendlela.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla le-Communist Party of Zimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eyeZimbabwean Community in South Africa. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonale eSouth Africa. Kunjalo nje umnumzana Julius Malema uqale ngeviki edluleyo ukuxophana lohulumende weZimbabwe ngemva kokuthi uzabhadala abelungu imali yamapulazi. UMalema wasola lokhu esithi yikubuyisela emuva umzabalazo wezomhlabathi. Kodwa izolo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa usole uMalema esithi usebenzelana labakucele leZANU PF elithiwa iG40. Kesizwe amazwi kaChinamasa ekhuluma emsakazweni weZBC izolo.
And I want to say this to Mr. Julius Malema. Making inflammatory speeches and donning red worksuits and berets do not make a revolution. A true revolutionary, which by the way you are not, first and foremost would acquaint himself with the concrete situation he is facing and would plot step by step the tactics and strategies on how he can attain his revolutionary goal.
Lawo ngamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leZANU PF ekhuluma emsakazweni weZBC izolo ntambama. Obethunjiwe ngeviki edluleyo ngolwesine kobulawayo watholakala echayiwe walimala kakubi ngomgqibelo uTawanda Mujehiwa uzahanjiswa emthethwandaba lamhlanje owathi kumele avezwe ukuyafakaza ukuthi mpela usetholakele. High Court inqume ngomgqibelo ukuthi amapolisa kwakumele aveze umtshehiwa owathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi yiwo amapolisa kungakedluli amalanga amathathu. Kwathi ngelanga linye ntambama umtshehiwa ongumzukulu omhleli wenkundla yezimlife.com umnumzana Mduduzi Mathuthu watholakala ejikelwe duze langakibo emahatshula elamanxeba esabekayo njalo ecatshangelwa ukuthi wanathiswa itshefu. Umtshehiwa wathathwa labanye abazukulu bakamathuthu ababili lodade wakhe ngemva kokumswela endlini yakhe uMathuthu. Bathi kumele aziveze lapho acashe khona andubana bakhulule abomndeni wakhe. Amapolisa afika ahluthu namafoni akhe lama laptop esithi ayamdinga ngoba engomunye wabantu abatshotshozela ukugenqulwa kombuso wezanu PF ngodlakela. UMathuthu nguye waqala ukuloba udaba lokuchaphazwa kwemali ngowayengumphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo lamadodana kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye abazukulu bakaMathuthu lodade wakhe bakhululwa langalinye. UMtshehiwa yena ulokhu elalisiwe esibhedlela njalo igqwetha lakhe umnumzana Ngqobane Sithole uthi ulimele kakubi. USithole uthi uMtshehiwa engehluleka ukuya emthethwandaba namhlanje ngenxa yamanxeba bazacela umanje ukuthi azihambele esibhedlela ayembona ukuthi usetholakele lokuthi ukusimo bani.
Isimo atholakale yiso sona kuyadanisa, uchawa ungani umuntu obulala inyoka. Indlela achawe ngayo izwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ngesikhathi sanamuhla kulomuntu ongabamba omnye umntwana omnye umuntu olegazi ngendlela yena le ubuhlungu kakhulu akuzwisiseki. Ngakho ke siseselohambo kakhulu njengamaZimbabweans lokuthi sizwisise ukuthi ama rights ethu amenjani. Kuyadanisa kakhulu, ulimaziwe umntwana lwana ulimele kakhulu.
Odokotela bathi ulimele okunganani?
Kube le hunga odokotela bengani bakufaka kwe oval ukuthi hayi ama kidneys akhe ungani afuna ukuba le problem encane. Ngakho ke hayi siyabonga ukuthi odokotela bayagijigijima bazama ukuthi bakulungise ngoba kuvele sokuyinto amanzi asechithekile. So yonke into sisibanjwa ngesiphangephange olokhu esesibhedlela from all we know and bazama ukuthi bakulungisise khonoko.
Liza mangala yini emthethwandaba lidinga ukuhlawulwa nguhulumende phezu kokuhlukuluzwa kwakhe?
UMtshehiwa yena uyi-client yethu, ngiyoza asinika ama-instructions okuthi siyibambe njani indaba leyi. Kodwa obala ukuthi ngendlela atshawe ngayo kumqoka ukuthi laye agijimele enkantolo, inkantolo ikubambe ngendlela okufuze kubanjwe ngayo. His constitutional rights have been violated. Ngakho-ke yena uza sinika ama-instructions. Nasingomathuma omathunywa kalamponje ngaye sethe wathi hayi kayibanjwe ngendlela enje, awu sefela khona njengomkhaza.
Bakhona abathi iSADAGI le-African Union kumele zingenele kudaba lweZimbabwe zimise ukuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo. Ulubona njani lolu daba?
Ngukhangela ngelihlo lomthetho. Thina njengama signatories iSADAGI njalo ne-AU kule role okumele bayidlale nxa sokuthe kwaba le situation esihlangana layo le Zimbabwe ukuthi sure uhulumende nango sevuke ubhinya, nango ubaba sechaya abantwana, usechaya abantwana sokudliwa kaluklubhu. Hawu, abafowabo kambe bangamkhangela bathule. Kumele ukuthi bamkhuze ngoba amalungelo abantu ngendlela asebanjwe ngayo lapha eZimbabwe ngelihlo lomthetho hayi kuyadanisa. So into enganiyadanisa ukuthi at iSADAGI le AU izazingenile sokubule umntakabani njalo sokuhlukunyeza umntakabani ngoba namhla ngutawanda kusasa sikwazi ukuthi ngubani. Njalo asingeke size simelele ukuthi babe babili babe bathathu. Angithi khonokho sokusuke kwenzakala yinto sokumele ukuthi ngabe iSADAGI kumbe iAU isishwa isike yaishwa istatement njalo iyakhuza umfo wabo angabe lahleka phela genuinely kodwa kakhuzwe yikho okuqakathekileyo.
Umnumzana Ngobani Sithole ligqweta elimela uTawanda Mjehiwa ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende yena uthi kasoze egoqe izandla ebukele abantu bezama ukugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni wakhe. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obelibutho uEkhomodo Jasper Chimetsa ukuba ngusibalukhulu wezempilakahle. Uthi Chimetsa uthatha isikhundla esathiwa ngunkosikazi Agnes Mawomva oselesikhundla sokukhokhela ikomiti elisana lokumemetheka kwegcikwane lecoronavirus. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abahlanu abamiswe emthethwandaba izolo phezu kodaba lokutshotshozela umbhikisho ongasaphumelelanga ngolwesihlanu. Ababili bathiwa babonakala emgwaqweni bethwele iflegi yeZimbabwe. Okwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Sarbonani, sarbonani ku Studio 7. Mina ngokuzalwa mzala enkayi kwesikhobokhobo. Ngizama ukunxusa abantu bakithi kwesikhobokhobo ukuthi hayi asivule namehlo bantu bakamthwakazi. Sivotele umqondisi moyo. Kunini sivotele iZanu PF, sivotele uMnangagwa bonke oChamisa. Ngamashona mosi bonke laba bantu. Sibavotela kungelalutho abasinaka ngalo thina eMandebeleni. Na ngumqondisi moyo usekhona. Uzama ukusivusa thina amaNdebele ukuthi vukani. Vukani lonke lizenzele lani kunini sifuswa ngamashona ngakho sithi asimlandeleni umqondisi moyo bakwethu siyabona.
Ya ngu 04 khuluma eKezi Marinoha ngibona kuyinto enhle ukuthi abantu baqhubeke phambili kube kwenziwa iviki zonke lokho kwenzela ukuthi igovernment lekhona ishone phansi yephansi njengoba namafemu nesitolo kunje kuvaliwe iyaluza yonke into ibambe ngakho so nama socha namaphoyisa ngicabanga nawani isandla kukhona lokhu siyakubonga ukuthi bakabavimba abantu bengayo emsebenzini bahlale ezindlini yabona u-04 lo ikhesi Marinoha.
Njengoba njani Studio 7 lawo wonke abantu abakhona emakhaya abalaleli. Hayi mina ngivukile ngapha mina ngisebuka esigabeni semathebeleni North. Sorry into esikhathazayo lapha mina into engithanda ukukhuluma ngala kanti njengoba nakuthiwa lapha sikhulumelelo wayini kuphela singakhuluma indlamu ukuthi abantu bezanu bona kanti kabakho yini kesizuvo lwabo bona ngoba labo ama-supporters bezanu ngabantu esihlezi labo abantu esiphila labo bona bathini ngomumo okhona bathini ngezinto ezikhona ngoba lapha kuzwakala abantu be-MDC kuphela kuzwakala ama-opposition party kuzwakala kuphela yohota zwakalayo bona be-ruling party kati bona bathini on the ground sizuke sizwe bona ukuthi bona babeka mbono bani ngelizwe leZimbabwe babekana abahlali besizwe imibono yabahlali ukuthi kanti bona bathini
njalo futhi indaba yamapulazi uba Mnangagwa mayethi ubhadala abelungu amapulazi uyenza kuhle kodwa sifuna ukuthi amapulazi lokhu athathwa ngendlela engayisiyo ilizwe lahle lafa njalo maye babhadala abantu labana kube kurayithi babhadala bebebebeki bezohlala futhi emapulazini yabo bethole imali yokuvusa amapulazi abo labana abantu bephume emapulazini ngoba sifuna i-cost storage ivuke kube le nyama eziye emazweni ilizwe lethu linothe libe le mali ma Mnangagwa engaxotsha abantu emapulazini hhayi siyamvotela uyahlala ekhona kananzeleli ukuthi into yesilizwe liplaza kuphela abantu balemizi ngathu umuntu lomuzi wakhe yibo iphinde ibe lomuzi khona lesigangeni noma sihlalisane wakhe so ku right ukuthi thatha amaplaza ibiza abalungu abancinge bakhomba sithi imali yabo lezo bevusa befaka ifence ilizwe livuka abantu besebenzi.
Studio 7 ngiyabingelela kuba Studio 7 kwasakazi betelegram msebenzi omhlaba senzelayo nami ngithanda ukuye ngiphosela amelizi ku-Studio 7 mina inkosi ma ingangibusisa sibili lami ngibe ngumongameli ngibe ngupresident mina umuntu wokuqala sibili ukumbamba ngokufaka entolongo nomalaba
ngubayili kanda le corruption, ikanda le corruption. Ikele kuyega anyu judge omkhulu nene nguyeke ungu corruption. Akukhona inkohla kalo khunya ngomala. Ngafaka yena strategy sengilandela lo chiku. Bona bobazi yibaba le corruption bokuqala. Ayikho ke bengayebe beyivezi corruption ngoba sele yibo yiwa amakhanda corruption bona.
Salbonani, salbonani umkhokheli okhulumayo. Bengicela okukhuluma nje into ezimbili lana bengifuna ukuzothi kanti lilizwe linjani lo president ongafuna ukuzwa ama mistakes yakhe akwazi ukuthi alungise abantu mabefuna ukusola bayavalelwe ezindlini betshaya sobusuba sobalwa ukuthi ke lana sikubuswa ngenkani ubuswa ngenkani amazwi onke siyabona nto betshengisela bekhomsa ukuthi into ethile abayifuni kwenzakala njani kunalokhu hhayi kunzima-ke kodwa-ke kumele umuntu ebekwazi lapho kurongo loku kuhle ukuthi abantu bazonda into abangayifiniwe yini ukuze badonse amasokisi and futhi ekhumbule ukuthi ufakwe ngabantu-ke ukuze abe lapho namasotsha la namaphoyisa konke kumele bekwazi ukuthi silungisela khona khona thina sodwa ngiyabonga
Sisalibonani ku-Studio 7 ngiyalibingelela mina ngungwenya ngiye ngicele lapho ungena ehlelweni luka-Studio 7 lapha ku-Live Talk ngangicela ukuthi mhlawumbe nxa kuyabe kukhona inhlelo ezikhulunywa ngazo nami ngibe sengithola mhlawumbe isihloko sodaba ukuze lami ngikwazi ukuba nami ngibeke lami lokhu engiyabe ngibeka nxa kukhona mhlawumbe lapho kukhulunywa khona
yani basakazi bethu bakwa-Studio 7 okukhulumayo ngundodana Ndlovu ekhadifak egarikayi lapho kwapha nje khona omunye unensi mina umsebenzi wami wasakazi ngikhaphenta ngisebenzela kakhulu ezindlini izolo ngibizwe ngumakhelwane wami khona kuphana lapho kwaba nje khona ikhorona esithina ngizomfakela isivalo uthenga isivalo esitsha ngizomfithela endlini yakhe khona kuphana hhayi mina ngizange ngavumela nakho ngiyalile sili kodwa ukwala kwami ngithe anginamathuluzi abolekiwe ngomunye umuntu lami ngisezama ukunqabela impilo yami kodwa hhayi ngibonile sili ukuthi ikhorola abayithathi serious
Masakazi we-Studio 7 ngiyalibingelela labalaleli ngilibonga njalo ngilihlonipha ngodumo olukhulu sithi qhobe kanti senza njalo likhuluma umsakazi wolokho akithi siyakhuluma ama-recorded avula siyacela zihlobo zethu ukuthi laloba sibaningi lathi phela leke lithi cha-cha okwethu lapho hhayi asila amaningi sikhuluma ngokuthi bakithi sesidiniwe ngezani p f bakithi siyacela ukuthi asizameni bantu ukubambana eZimbabwe silweni impi njoba abadala bethu babaqeda ngegugu rawundi besicela nje sife ukufa yikufa ukubhubha yikubhubha bantu bezimbabwe asikhipheni umbuso wezanu p f sesidiniwe bakithi ngokuthwala nzima abantwa bethu bathwele nzima ezimbabwe siphandle sithwele nzima njalo nje akulunge lethi ilizwe kanti nelinjani kati kade besicela ukubuza imali ezidoletha phandle kwamazwi ukuthi kati ziyakuphi isikhwama sezanupiyefu lesi sivuza esingathungwanga ayisesikhathele bantu abesicela ukubana umbuso wezanupiyefu ukutshintsha kati wenza umuntu ungela ngitsho kukwadwa okokuthi thiwa iyenzile asikhathele bantu sidiniwe ake sizame ukuthi bantu bezimbabwe sikhipheni izanupiyefu ngiyabonga umankala nasebotswana ngikhuluma ngila ebotswana
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyacela ke balaleli imilayezo yenu ibe mfitshane ukuze senelise ukudlala yonke siyabonga okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika inani lasebele gcikwane le-coronavirus ngapha kwele Melika selisedlula izigidi ezine 4.7 million labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu lamachumi amahlanu 155,196 sixoxe lesizalwane sezimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi ukuze sizwe ukuthi edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona kumi njani
ya umama we-COVID-19 ngapha hhayi kawumuhlanga sibili Ngawumasanga ukukhanya igciwane leliyamemetheka sibili ngesiqubo esikhulu kakhulu. Okokuthi ngomvulo nalo odlulileyo amalanga amafitshane ayedluleyo, ugovernor walapha uhle wapha ofaka isinqomo ukuthi wonke umuntu akabe lama-mask, wonke umuntu akagqoke imask ikakhulu endaweni ze-public. So into esikhona ukuthi lalaba kade bengafuna ama-mask sokube sebefanele bawagqoke. So umuma lowo mubi sibili kakhulu ya asikabona ukugcina kwawo.
Indawo sezivuliwe yini ezifana lamabhawa, amabhayisikopo lezinye ezokuzilibazisa, njalo abantu bayahamba yini endaweni lezi?
Ya, indawo sibili zivuliwe, indawo zokuzilibazisa, kodwa indawo kule limit yabantu abangangena khona ngesikhathi sinye ngasinye. So kodwa lanxa zivuliwe kakusikho lokuyana okwansuku zonke. Kodwa ke hayi, indawo sibili zivuliwe konke nje ngendawo zabantwana ezokudlalela. Lanxa kuningi nje kwakhansilwa vele nje ekuqaliseni kwenyanga kumbe ekuqaliseni kwayo nalesizini kwale kwakhansilwa sibili okuninginingi. So njengama-parks, ama-parks lawo akuzithokozisa abantwana lezimoto. Kodwa hhayi okwezindawo zokunatha nokudla kuvuliwe lanxa abantu nje behamba bexwaya besesaba, kodwa nje kuvuliwe.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe ehlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika. Namhlanje othi esikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele-EFF, umnumzana Julius Malema, usethembise ukuvala isigodlo sommeli weZimbabwe kulelo lizwe phezu kodaba lokwephulwa kwelungelo likaZulu. Obethunjiwe ngeviki edlule ngolwesine kobulawayo watholakala eTshayiwe elimele uTawandamu Jehiwa kumele ahanjiswe emthethwandaba namhlanje owanquma ukuba avezwe ngabamthumbileyo kungakedluli amalanga amathathu. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.